atisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle, siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesithathu mhla ka 15 kwenkwezi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ususa umnumzana Joram Gumbo esikhundleni somphathintambo karhulumente obona ngamafutha ezimota lomlilo kagesi.
Ngingazi ukuthi isizathu esiyisona esimgqoke esenza ukuthi bemkhiphe kuyini, kodwa ngicabangela ukuthi yikwehluleka kokuthi iZimbabwe ibe le-fueli nje.
Kulabanye abantu abathi basekela okwethulwe yinduna uNhlanhla yamaNgwendiweni kothi kurhulumente weZimbabwe uyehluleka ukubusa.
Yena ngokwakhe uMnangagwa uyakubona ukuthi uyazesibekela ngoba elokhu engenile impilo zabantu sezibe nzima okuphindwe okumangalisayo.
Sebebaningi abakubandla lamademokrats eMelika abafisa ukuncintisana nomongameli Donald Trump kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse umnumzana Joram Gumbo esikhundleni somphathintambo karhulumente obona ngamafutha atshiyeneyo kanye lomlilo kagetsi. Umnangagwa owethule umbiko lo izolo kusihlwa uthe uGumbo usezasebenzela ehofisini yakhe. Isikhundla sakhe sesithethwe ngumnumzana Fortune Chasi obengumsekeli womphathintambo wezokuthuthukisa izakhiwo. Ababona ngokwenzakalayo bathi uGumbo ususelwe ukuthi uyehluleka ukuphatha kahle uhlupho lokusilela kwamafutha ezimota kwele Zimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Gumbo kanye lomnumzana George Jalamba isikhulumeli sikamongameli. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqondobanzi Magonya ingcwethi kwezombusazwe.
Ngingazi ukuthi isizathu esiyisona esimgqoke esenza ukuthi bemkhiphe kuyini, kodwa ngicabangela ukuthi yikwehluleka kokuthi iZimbabwe ibe le-fueli nje ngoba abantu bathwele nzima, yabi lapho ifueli ekhona iyadula. So ngileqinisa lokuthi imbangela yokuthi bemsuse kusikhundla sokuthi abe uminister we-in charge of e-oil procurement yikho khonokho okubangeleyo. Singazi njalo nxa kulokunye, kodwa ngibona sengathi nxa bemsusele ukuthi uyohluleka umsebenzi kumele ukuthi sikwamukele.
Ye, kodwa sibona ngazani lo ongenileyo kambe engenza ongani kumbe sithi izimanga yini ekudingela amafutha emoto.
Uyabona Dube, amafutha emoto akhona emazweni nalayo wona agebhayo. Esingakwaziyo eZimbabwe ukuthi kanti khona vele okwenza ukuthi siswele amafutha kuyini, ngoba i-foreign currency eZimbabwe yayithola sisebenzisa i-US dollar, yiyokuthengwa ngayo crude oil izela kumazwe labo ayiwona ayembayo. So okukhona okuyimbangela ukuswela okwenza siswele amafutha eZimbabwe, yikho kumele ukuthi sibe kwazi, ngoba eqinisweni siyakwazi ukuthi amafutha eZimbabwe angena but kafike ezimoteni zethu adlule besiyawathengisa eZambia.
Pho-ke umele ukhangelwe ngaphi manje lapha Baba Magonya, ngoba kukhanya abantu bathole nzima kakhulu lapha.
Kangiboni ukuthi umnumzana yena lokhona nalabakanabonke ilizwe ukuthi kukhona abangakwenza. Ilizwe lathi selifuna izandla ezintsha, zifuna ubuchopho obutsha, zifuna abantu abazimisele ukuthi besebenzele abantu, hatshi ukuthi besebenzele imuli zabo lezikhwama.
Kwini ongakwenza Baba Magonya wena nxa abantu bengakubiza bethi Magonya nanti ilizwe lungisa sibone?
Into yokuqala mna Dube engayenza nxa ngaliphiwe ilizwe leliyana ikuthi ngibone ukuthi umthetho welizwe uyalandelwa. Umuntu owebayo uyabotshwa ukhanjiswa ejele. Okwesibili ikwehlisa amandla kuhulumende esiqongweni niwase ezigabeni esithi devolution. Angizokuli devolver ilizwe leliyana into 10 provinces, ngiyali devolver into 2 provinces. Ayikhona kwe-5 lokhu abakukhuluma, into 2 provinces, iMatabeleland leMashonaland. Ngizinika amandla iprovinsi zona ezombili ukuthi zirane umnotho wazo, kodwa kukhona lapho eziyabe zihlangana khona esiqongweni, lapho engiyabe esiyabe sihlezi khona, you know, as national leaders. Kuningi esingakwenqabela ngokuthi sikwehlise, sehlise amandla ayezigabeni ezimbili hachi 5 liya bakhuluma ngayo le ezimbili yikho ngibona ngani kunganceda dube ngoba linganika abantu ukuthi bezilungisele isigaba sabo lihulumende osesiqongweni libe libatshela ukuthi imali yonke liyicollectayo ama-taxes eliwacollectayo ezigabeni zeni la sifuna ukuthi ligcine 75% i-25% kayibuye ku-central government bese sifaka imithetho eza kwenqabela ukuthi abantu betshontshe ngoba inkalakatha yenkinga esilayo yi-corruption dube i-corruption yiyo i-problem esilayo number one kuleyani lizwe kulandela ukungalalelwa lo kungalandelwa komthetho lakhona ukuthi lamhlanje ningangacabanga ukuyabopha uDube nxa yona uDube ngiyambopha kodwa nxa kona uSibanda uSibanda kangimbophi ngoba umngani wami
lo ngumnumzana Mqondo obanzi Magonya ingcwedi kwezembusazwe kulabanye abantu abasekela okwethulwe yinduna uNhlanhla Mangwendi weni othi abantu bahlupheka okumangalisayo kwele Zimbabwe ngenxa kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wehluleka ukubusa ngemfanelo abakhulume le-Studio 7 bathi kuliqiniso ukuthi uhulumende kamnangagwa uyehluleka ukuguqula umnotho welizwe inkulumo yenduna izondise abalandeli bakamnangagwa abathi ukhulumele eceleni omunye wabasekela induna le ngumnumzana Dingumuzi Khumalo odabuka esikhosini
iqiniso laphana ukuthi uhulumende nalowo oyebandeli busayo unozondo kakhulu labantu bemandebeleni ikakhulu laba abavusa amehlo ababonayo ububi bakhe ababonayo ukwehluleka kwakhe bonabo bantu babathandi yikho ebabumbela amacala induna uNhlanhla Magonya umuntu olesibindi umuntu obaziyo ububi bakhe ongabufihliyo ububi bukahulumende yiyo nje kuphela into ayifelayo kakukho kunye
ye kodwa ngase sikhangela ke baba Khumalo ungathi ke khona kwakwethu leyo kade kumela kwethule kumbe uchapha umngcele walapho kumele ame khona
hayi kachaphanga umngcele induna yibo abanikazi bezigaba njengokutsho kwakho uhulumende nsuku zonke kodwa yena nxa eyabe bona ukuthi okuqondileyo yikuphi khonokho uyabe bonele isi-community yonke ngoba yibo abaphathi bezigaba akubonileyo sibili kuyinto endle eqondileyo induna ithi yona emaplazini ngale ikakhulu kuntaba zinduna kanye lapho kule ntaba yezinduna khona yindawo ehloniphekayo indawo elembali yabantu besindebeleni ngakho ubona kufanele ukuthi bona labo abaphethe amaplazi wona lawo babe yibo abahlala emaplazini kungaze kwathiwa kuzona ezo ndawo sekuyahlaliswa kutsha abantu ngoba kule mbali eqakatheke kangako indawo yona leyo ingagcina iphiwa abantu bokuza abantu abangahloniphiwe isiko lesindebeleni njengesikubonayo kwezinye izindawo
kugcineza
kuphathwa ngendlela engayisiyo ehloniphekayo
ye siyakubona khonoku Khumalo kodwa ke nxa sesikhangela futhi okunye ongabe kukhunywe induna yokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kungani azehlulekela nje ngakho ulakho ukuthi abantu bamhlamukele khonokho kungazani kuze kuzondisa uhulumende ayisikho yini
kodwa ke khonokho kungazondelwa nje kuphela ukuthi kukhulunyelweni kodwa iqiniso yilona lelo njalo ngitsho la yena ngokwakhe uMnangagwa uyakubona ukuthi uyazehlulekela ngoba elokhu engenile impilo zabantu sezibenzima okuphindwe okumangalisayo akulangitsho lokukodwa okuhamba elizweni okusobala ngitsho la kusalukazi sisemakhaya ukuthi hayi lapha kulokho ehluleka okukhulu kakhulu ayisiyonto yokuthi umuntu angayiphika nje kuphela ukuthi kukhulunyelwane ngoba iqiniso ukuthi kwenzakala kuye wonke umuntu
yes ngathi la ufuthelene nje
kakhulu ilizwe lonke lifuthelene hathi ukuthi abemandebeleni kuphela wonke umuntu uzubuhlungu njalo ubuhlungu bangikhona bukhwela nsuku zonke
umnumzana Dingumuzi Khumalo udabuka esikhosini sixoxe laye ekobulawayo umnumzana Victor Matematanda umsekelo umphathintambo kahulumende obona ngezomvikela uthi induna uNhlanhla Mangwendi weni kumele alibambe lingajoni
Ikomiti yedale leCongress kwele Melika ebona ngokwenzakala kwamanye amazwe e-US Senate Foreign Relations Committee ijayela ihlombe ilizwe leSouth Africa ngokuquba ukhetho olubalulekileyo. Abakukomiti le bagoqela umnumzana Chris Coons okubandla lamaDemocrats labanye bakhe umnumzana Cory Booker lomnumzana Tim Kaine. Ibandla lamaRepublicans limelwe ngumnumzana Todd Young lomnumzana James Rich. Bathi ukhetho olwenziwe kwele South Africa luveza ukuthi ilizwe leli lokhu liqhuba owakufiswa yilabo abalwa impi yenkululeko belwisana lenketabechabi yabamhlophe. Bathi bazasebenza kahle lohulumende kamongameli Cyril Ramaphosa ukwenzela ukuthuthukisa amazwe omabili kanye lokuqinisa ubudlelwano belizwe leSouth Africa leMelika. Ilizwe leSouth Africa lathi likhululeka ngomnyaka ka-1994 labuswa ngumoyi uNelson Mandela. Umsakazo weZBC ubika ukuthi icelele MDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Gubhe selicele igqwetha umnumzana Lovemore Maduku ukuthi alonde isinqumo esizanda kwethulwa ngumthethwandaba othe kumele kuqhutshwe ukhetho olutsha kubandla leMDC kulandela ukubhubha kukaMnogeni Tsvangirai owayekhokhela ibandla leMDC team. Umthethwandaba wekhodi uthi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri abakhethwanga ngemfanelo nguTsvangirai ukuthi babe ngabasekeli bakhe. UNkosazana Dokozani Gubhe usesithi nguye owakumele angene esikhundleni sikaTsvangirai. UMnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko oqakathekileyo eVictoria Falls okhangelane lamapentsheni. Uhulumende uthi abantu abathiya umsebenzi baqilwa okumangalisayo ngamakampani aphatha imali yamapentsheni. Lokhu kubikwa liphephandaba leChronicle. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthakazelela ukuhlangana losomabhizimusi umnumzana Gwande othi upheka isinkwa esifika inkulungwane ezinhlanu 5,000 ngelanga edolobheni leGweru esebenzisa ingqoloyi elinywa kweleZimbabwe. Umongameli Mnangagwa wethule lokhu enkundleni yeTwitter kukhasi lakhe likamongameli.
Le yi Studio 7 lisizo siphuma ngapha Voice of America e Studio 7. Sokuyisikhathi senu khonapha ukuthi lisithumezele imlayezelo yenu lingakhohlwa ukuthi lithumeza njani phela. Lisithumezele kuWhatsApp kunombolo 801-202-465-0318. Ake sizwe ukuthi abantu bathini namhlanje.
Ngibonga ukukhokha kwenu ehlelweni lanamhlanje ngendaba yamagetsi. Indaba yamagetsi le ilohlupho ingakithi thina uZulu ngoba asilalwanzi okwethu yikutshelo ukuthi sobunje basitshela sebesenza ingakathi ezivele amagetsi angikona bakhuluma ngawo kawakho avele kawakho sebeqalisile ukuwahambisa ngikhona besitshela malolutuba khona sikuzwa thina ukuthi kuthiwa ngamanzi ekariba ukutheni ukutheni kodwa navele sesikwazi ukuthi konke lokhu kubangelwa yindaba zokubuswa kwelizwe ngobana ilizwe lethu okwakhathesi kalibuseki ngoba ungakhangeli ukuthi bona abezisa imisebenzi yabo bafuna ukubona besebenzise i-forex imali enjengama-US kodwa kuZulu batholiswa amabhondi nalawo amabhondi nalawo khathesi kasasebenzi ukuthi bakwanise ukuyathenga into zabo abazifunayo ukuthi basebenze into zabo zikuhambe labo kufanele bayidinga imali i-forex ebhenki. Ibhenki bayatshelwayo ukuthi imali kayikho kumbe baphiwa imali eyelimithiweyo oyikho kwenza la magetsi abasibawona abe malutshwane. Njengabantu beZimbabwe sizijayele ukuvalwa sivuma sibe sekuthiwa amanzi eGariba kasekwanini kuni kungaba liqiniso lokuthiwa amanzi siyehlile eGariba kula qini indaba ekhona ngezepolitiki yindaba ekhona la amanzi eGariba agcwele okungekhuyo lapha imali i-forex iyusa yilo elingaphiwa abantu kodwa ngakade kusenza kwathiwa ibhondi liphume namhlanje kusebenze iyusa akupheli inyanga liyabona amagetsi segcwele ngoba selithola imali ukuthi bayenza imisebenzi yabo ifana kodwa ngendaba yaleli bondi leli selihluphile kodwa ungahamba loba ngaphi kanti sebenzi kanti esetawuni ungahamba ufuna uthenga isigqoko ifoni konke ngamayusa kuphela but bona bayalaloko besithi iyusa ibhondi kalisebenzi lomsebenzi walo kasisalibopha sisawubona
sanibonani basakazi abahle abestudio 7 yase-Voice of America ngithi lami ngilibingelele njalo ngilibonge ngomsebenzi wenu wokusakaza indaba eziliqiniso esingazizwayo kweminye imisakazi siyalibonga kakhulu ngalo msebenzi eliwenzayo uNkulunkulu abe lani sibili mina nginguThomson Ndowera ngikhuluma ngingapha ewange enumber 5
salubonani salubonani abalaleli bestudio 7 hhayi ekuseni khangi ngiyalibingelela nje bomama ngifuna ukulibonga lomsebenzi omkhulu elawuyenzayo okusiyelusa thina sibe lokho esikhona kathesi yini nje la yenza umsebenzi omuhle kangaka ngiyabingelela umama wami sibili unarozi yena usemberengwa endaweni yemberengwa hhayi ngambona nje bengilayo last 2 weeks so hhayi besile sikhathi esihle kakhulu hhayi saba lokuthaba kakhulu ukubonana labazali nezihlobo zonke hhayi ngiyababingelela nje bomama esiwafunayo ngomama bomelayo labantwana sifuna bomama nje ngoqadi ngoba umama wami ngiyambona ngoba ngakhula sibona isiyenza umsebenzi omuhle lakade siyangisake ukuthi ngimenzele izinto ngiyamenzela izinto kakhulu ngaba khona last week hhayi le nkomo sibili ngahlaba badla eli hlobo kwaba le sikhathi esihle esi-right kakhulu so ngiyabonga ngiyabonga kakhulu
kangele ezwa kwamanye amazwe inhlanganiso ye-Freedom House ithi ohulumende abaningi kuzwekazi le-Afrika balemithetho evimba ukusebenza kwenhlanganiso ezizimele zodwa inhlanganiso le yethule lokhu izolo kusihlwa inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende wakwele-Venezuela wabulala abantu ngesikhathi betshengisela emigoqweni besithi sebefuna uhulumende omutsha hatshi okamnumzana Nicolas Maduro. Umanyano wamazwe entshonalanga o-European Union uthi kumele kume ukulwisana kwamalecacha lamasotsha kahulumende kwele Libya. Amalecacha la afuna ukususa uhulumende embusweni. Kuhlandla leli ke esikhangela ke ngabantu abatshiyeneyo ukuthi ke sizwe ukuthi lamhla silobani sizokudala silobaba uThami Mgwagwayi. Zulwandaba lamhla ke esiqoka khona labantu ke abatshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele silobaba ke uThamu okagwayi uzibiza ethi ngumalume malume kunjani
ngiyaphila Dube angizibizi ngithi ngumalume abantu bangibiza bethi ngumalume
awuboni ke malume lona vele ibizo lakho vele lonke kuthiwa ngubani malume
kutho ukuthi mina igama lami lonke kuthiwa nguThamsa Nqamoyo nguThamsa Nqamoyo
udabuka
phuma eGwanda laphana ngizalelwe eGwanda ngakhulela eGwanda lapha emhlubulweni wasemanama
esuthwini ngale
lashathisa
ye akusiyela ukuthi khonapho-ke ekhona ungaphi
lapha ngikhona Dube ngiyanithanda ukuthi ngitshengisitela abantu into kuseduze lasezulwini ngisendaweni okuthiwa kuse-Toronto eCanada
kunjani khonapho
no kuyaphileka Dube
yekuyaphileka
mpela amangamaka
awusiyethi wenzani khonapho
lapha ngikhona hayi ngiyasebenza Dube njengomuntu olemuli labantwana hayi ngiyasebenza ngisebenza ku-food industry kutho ukuthi ngi-production manager ine meat and seafood processing facility
yes ngathi ngiwephela okuthi ama-beef lento njalo usithumezele phela
ya ngaya yonke umhlobo wenyama wonke ubuzwa kimi lapha Dube
ye akusitsheleki ukuthi okunye ongani uyakwenza kwini
Dube ngilaba bathi ngesilungu bathi ngama-social influencer or social commentators njengomuntu nje okhule ekhuliswa yisalukazi esakonkala ugogo umankala ngingumuntu lwana olothando lwabantu Dube
ye siyabona sibili kule Thami live lapha kusitshela ukuthi yini lokho esikubona ebulenjini be-Facebook lapha kukhasi lapho le
Dube into engayinazelayo ukuthi ngathola ukuthi abantu bakithi sisabalele umhlaba wonke la. Ngathola ngayinazelela ukuthi isizungu sisibulele Dube. Ngasembona ukuthi njalo isizungu sisibulele kunjalo ngananzelela ukuthi kulama problem amaningi asehlelayo njengabantu abase diaspora. A main one being in ama divorce rates lama marital problems nje sikelele. Lokukhulisa abantwana kase ngicabanga ukuthi no kahle ngivule ikhasi elizohlanganisa uZulu kandaba wonke abantu bakithi bakamthwakazi together ukuthi sizame ukuthi sibonisane sibambane sikhulisane sincedisane ukuthi kathi imizi yethu singayiqinisa kanjani ukuthi kathi kuyini esingakwenza ukuze silungise si avoid ama divorce rates not only that Dube lesizungu yazi phela Dube kunabantu abaningi abahlala umuntu ehlale eyedwa engelamuntu engelahlobo
ucina ukukhulumisana lemduli yho
ye ngase ngisisi mina no kahle ngifake ngisungule ikhasi leli kwenzela ukuthi abantu bafike lapho bathole umuzo wokugwedisa umthunzi ukuthi laba bazizwe besekhaya nxa bexoxa labanye abantu bebona indaba
Dube hayi ngiyabona sibili indaba kodwa isikhathi sethu sesiphelile akuvalelisa uZulu khonapho ke jama
ngiyabonga Dube ngokufaka emoyeni ngibingelela uZulu wonke jikelele uZulu kandaba
ye siyabonga kakhulu ke uThamo Malume okagwayi khona ngale ke eToronto
ikhathi ukuthi asakhane live abangabe belalela bafuna ukulandela asakhane live ijoin khona paralyze sithole
ye limzule sibili asakhane live ku Facebook libe limxhume khona ngale kusetshenzwe siyabonga kakhulu ke Thabo
ngiyabonga tu
uhlandla esihlolisiswa ukwenzakala kwelemelika namhla sixoxa ngokhetho lokudinga ukuzancintisa umongameli Donald Trump ngomnyaka ozayo sokulabantu abedlula amajumi amabili afisa ukungena kukhetho lolu bekucele lamademocrats. Kuzakhethwa oyedwa kuphela kuzancintisana loTrump. Akesizwa umnumzana Phithizela Ngcobo odabuka kwele Zimbabwe ohlala eMelika ekhuluma ngodaba lolu.
Mina ngombono wami ngikubona kuyinto enhle. Isizathu kuyukuthi abantu bayathola abantu abaningi abokukhetha kibo. Njalo kutshengisa lokho abathi ngesilungu yi-democracy in action. Siyabona thina ekhaya into enye esihluphayo ukuthi abantu abakhokhelayo bahle begcotshwe. Kungaba lo munye othi laye uyaphikisa usezondwa nxa ekwelinye ibandla sokuthiwa ye uthunyelwe yilabana nxa engalwana sokuthiwa uthunyelwe ngama-CIO. Ikanti into enhle ukuthi abantu babuye ebantwini. Bencintisane abantu bekhetha umuntu abamfunayo mina ngithi loba kungaze kube yi-100 kumbe bangaki into enhle ngoba abantu basuka bezikhethele umuntu abamfunayo
ye kulabanye abathi kukhanya baningi kakhulu ngakho ke nxa bebaningi kangaka kutsho ukuthi enxa abantu laba bayamesaba umongameli Donald Trump so inkoko lokuxoze loko nje kambe ngabe kunjalo
mna ngombono wami kusho ukuthi abamesabi kathi umuntu nxa umesaba uyazigenga usithi nantsho lonke liyahlelidlalele khathana kutsho ukuthi bonke babona ngani hayi bazizwa amandla labo bengambamba bambi uTrump wakhona yikho befuna ukumthathela isikhundla sakhe
kodwa nxa sukhangela sibili ebantwini bonke laba ubona ngazane ungani kulo mkantsho sibili ukuthi angene ukukhetho lukamongameli njalo Ngcobe umongameli Donald Trump ngabe ngubani
hayi leyo yindaba enzima kodwa ngombono wami isifiso sambe ukuthi sike sithole umuntu ongumama oyinkokhetho hawu kambe sifa siyahlala sikhokhelwa ngamadoda amalanga wonke so zakhuluma obusesifisweni sami iqiniso ukuthi ngibonani owayengumongameli owayengumsekeli kaObama uBiden hayi ngani uqinile kodwa ngifisa lalo umama bamthi nguElizabeth Warren ngoba nguye umama osekhulume ngathi osebuye lama-policies ukhuluma ngama-policy emfundo ukuthi abantu lapho abantwana abaningi bahambe esikolo baphuma belezikweleto ezinkulu ema-universities uthi yena kumele abantu befunde mahhala so sibona ipholisa le njalo abantu abamnyama lapha umama abamnyama kuthi abaningi bakhona bayafa nxa besipha abantwana ezibhedlela lapha nxa bekhululeke yena usethe khona izibhedlela mazwanje ukuthi indaba omama abantu abamnyama besifa nxa bebeletha abanye laba beminye imihlobo bengathi nje abantu abamnyama so mina ngizakhuluma kwisifiso sami ngifisa ukuthi ngabe siyathola umongameli owesifazana uElizabeth Warren
ye kodwa abantu kwele Melika bazimisele yini okwamanje ukuthi bakhethe umuntu ongumama
okwalapha abantu abaningi bekhunya abaningi abathanda umuntu ongumama sikubonile ngo-2016 kuHillary Clinton even namanje abaningi bakhona bangani abakakukhwabithi ukuthi umuntu ongumama uyakhokhela kodwa asazi engxe kungatshintsha
kwenziwa kuyini khona ukuthi abantu bengani abakukhwabithi kangako
kulalokhu ngesilunga bathi yi-patriarchy uyabona abantu abazala bakhulelwa lapho kubusa khona obaba esikhathini esiningi besaba ukutshintsha izinto ngashaya khumbula abantu abangobaba yibo abayenza khonokho. So i-patriarchy ikhona yonke indawo emazweni wonke, umhlaba wonke, abathi nje bathanda umkhokhelo wamadoda kakhulukazi. Macanthi amadoda yibo abalesifinde, yibo abalamandla.
Kodwa-ke angaphuma-ke uWarren omjoyo abe nguye okhethwe ngama-Democrats, kambe angamlahla phansi uTrump yini?
Hayi, uyamlahla phansi. Ngingavele ubone simkhetha lwana. Asomama wokudlala lwana, ngumama olomganja, ngumama owaziyo izinto, ngumama okhulumayo. Kodwa ngisho nje sikhonokho sokusiba nzima khwapha ukuthi yona i-patriarchy yakhona leyo izasebenza okungakanani. Ngoba uTrump phela yindoda ethanda ukwethusela and abantu abayethusela abantu bayabathanda esikhathini esiningi. Yinkunzi ebhongayo phela leyana yidlala engu-Trump.
Umnumzana Phithizela Ngcobo udabuka kule Zimbabwe, sixoxela eseMaryland khonapha kwele Melika. Yes, ke sibone-ke ukuthi abantu bathini lapha-ke enkundleni ye-Facebook i-VOA Ndebele. Ukhumbulani dlamini uthi livuka njani basakazi bethu be-Studio 7 sihamba nani namhlanje. Kuzobuya-ke uMandla Gama uthi amavuko bafowethu. Sobangakhulu-ke Mandla Gama. Okwamanje lo Phamela Khumalo uthi sengikhona babadube. Kodwa-ke othi singene-ke silithi chake umculo ka-Charles Banda nangikhonapha.
Ngoma enye okuthiwa nguZuluZulu Vuya, it's a traditional song eya esikhule ngayo vele thina sikhula kuhlatshelelwa izulu. Ngayenza ngenye i-vision, ngasebenzisa i-creativity yami. Iyo ingoma engani yahlabusa la ku-album okuthiwa Ngindebe Zami. Ngakubonga ukuthi siyathanda ukuthi bonke abalandeli bethu, abalandeli beSundiza, abalandeli bakaCharles Banda HA Mahlaba, siyalincusa kakhulu kulo msebenzi esihamba ngawo, because mhlaka 24 and 25 May sizobe silo msebenzi omkhulu eBulawayo Theatre, siperforma ishow okuthiwa ngu-Adventures of Robert Moffatti, ekhuluma nge-Scottish missionary lenkosi uMzilikazi, kubonisa isiko lakudala uMoffatti esiza leBhayibhili, lexoxa loMzilikazi ukuthi ulangena njani iBhayibhili, njalo uMoffatti simqakathekisa because nguye owaguqula ulimi lwesilungu walufaka kuSetswana iBhayibhili lakhona.
Siyabonga kakhulu-ke ijaha leli uCharles Banda, singake hluka nokuthi sikhangele kwade kukhokhela namhlanje. Umongameli eMasomnankakwa usesuse uMnumzana Jola Mgumbo esikhundleni sophathintambo kahulumende obona ngamafutha atshiyeneyo lomlilo kagetsi. Kulabanye abantu asebesekela kakhulu-ke ukwethulwe yinduna uNhlanhla Mango Ntweni osesethuselwa ngukhulumende ukuthi ukhulumele eceleni. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalelisayo wonke isidube.